Khuluma emhlanganweni lentathe lezindaba eHarare namhlanje. Isikhulume lisezana uPF umnumzana Christopher Mthwangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngeSouth Africa ngoba lokhu kuzakwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke lingelani lokuba ngabo umhlobo uwu. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi iZANU-PF kumele iqale izinuke amakhwapha ine ukugijimela indaba zase-Israel ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
iZANU-PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa e-Israel, South Africa and International Court of Justice njani? Yona la yakhomida i-genocide emathebeleleni ke-Gugulhund. Labo kufuze bahanjiswe, zizabahambisa, zizadinga amagqwetha ke alobu ngxinci obukwanileyo bahanjiswe nabo International Court of Justice baye thonisiswa ke iindaba zabo ze-Gugulhund nezinye iindaba ezinenge ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 le-violence elokhu isenzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqathaniswe lokwenzakala eZimbabwe, kodwa laye esekela inyathelo eleSouth Africa.
Lokhu okwenzakala kwelePalestine akungeke kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine, lokhu kuvela kumbali yamazwe lawa, njalo lokhu kuqakathekile kwi-international relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela eleSouth Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine le-Israel kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa inazikhindlela ngoba iSouth Africa igijimele aya e-Israel yathumela amabhetha ayo e-Israel. Kukhokho nzima uhulumende wase-Israel isithi i-Israel iyabulala abantu basePalestina, i-Israel iyabulala. Konke lokhu akuna qiniso ngoba iSouth Africa isiya iZimbabwe apha ecaleni or enexdo or kumelwane ukuthi ilungise u-Emmerson Mnangagwa neZANU-PF regime nendaba yombuso ka-Emmerson Mnangagwa from 23 August.
ele-South Africa izolo liphane isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba owe-ICJ lisithi ilizwe le-Israel lephula umthetho we-Genocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu le-Hamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel nathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulelwe emthethwandaba we-ICJ. Ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.